ngigcabe indoda ebengixhawulana nayo isandla, umuntu obengazi lebizo, umuntu engimbone enhlelweni eziningi ebengizisebenza laye. Kodwa-ke kananzelele ukuthi upresident Mnangagwa akakaze avule umlomo amthethise loba azame ukumenza sithi. Kodwa asekwenziwa izihlobo yikudinga ukufuna ukuba abantu abaqakatheke ngomuntu osethule. Umgadi ulele ngazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eyiroseka kumbe ngathi akutho lutho. Kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe, aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi kojayizethu omafukufuku. Ngoba-ke nguye obekhulumela abaningi abathiyileyo abalele eHeroseka. Kanti kuza kwenziwa ngani ukuthi kuthi nge-last minute abe nguye othi kasayifuni indawo ayakha labantu? Sithi umgabe kazi lutho, umgabe aluba kuya ngezifiso zethu, aluba uyaziphumulela eHeroes Acre, lokho sokufunwa izihlobo yikufuna ukuqakatheka. Kodwa at the end lapho azabekwa khona akutho lutho, ngoba ukubekwa yikubekwa, kodwa he remains a national hero.
Esintwini ngangizwe kuthiwa isifiso kumbe izifiso zomufi ziyahlonitshwa, akunjalo yini?
U-Edgar Tikire wayethe kafuni ukubekwa eHeroes Acre. Umgabe nguye wakhiphilishi lokuthi othuleyo kazi lutho siyambeka lapho kufanele abekwe khona. Amanye amahungahunga athi ubaba uNkomo wayethe kaye eHeroes Acre. Kodwa namntwana ukhona, mina njayele ukufika kwamfane eHeroes Acre ngike ngiyime khona phande aphalele khona umdala. Into ekhona ngeyokuthi isivumelwano sempilo ende esiphilileyo azingeke zidilizwe nje, into encane yokugcina ukuze babe lokuxabana phakathi kombuso khona nentando kaMgabe akudalwanga ngumbuso khona. UMgabe wasuka waba ngumuntu osedonswa indlebe umdala ngokukhula engasanakaneli iningi ngoba wayetshelwa ngabantu okokwenza. So kwasuka-ke kwaba yiproblem khonapho ukuthi kuyabanjwa njani ukuthi umuntu lo abe lokhu edlelana njani nalaba abakhona. Kwafuna kufika istage kundibanga lokuthi uMgabe kucina sokuthiwe ayephumula ngendlela okwenzakala khona ngo-2017.